Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 2 kunhlangula 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kasiboni ke esikhathini esilutshwana esilandelayo ewehlula lomthetho
osomabhizimusi kanye labathengi bathi uhulumende kumele esule umthetho obangele ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo.
Indaba yamanzi emajawundeni iyahlupha kakhulu, sikhathazeke kakhulu abantu. Sikhangelele ukuthi amanzi ngamanejwa yi-municipality of Gwanda.
Baqhubeka bethwele amagabha avuzayo abahlali edolobheni leGwanda ngenxa yodubo lwamanzi. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lasikhombisa 37 belomkhuhlane lo. Lokhu kwengeze inani lasebebulewe yi-coronavirus laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1599. Asebebanjwele umkhuhlane sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,998. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2,325. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,878. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 678,003. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona bazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 353,278. Osomabhizimusi kanye lozulu sebecele uhulumende ukuthi esule umthetho owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa owe-statutory instrument 127 osubangele ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo. Umthetho lo ujezisa osomabhizimusi abala ukwamukela idola leZimbabwe, njalo ubaphoqa ukuthi bahlele intengo yempahla zabo belandela isilinganiso sokuthengiswa kwemali emkambo obekwe nguhulumende, i-exchange rate ye-1:84. Lokho kubikwa kuyikho okubangele ukuthi impahla phose zonke zikhuphuke. Osomabhizimusi bathi nxa ungesulwanga lomthetho uzabangela ukuthi kube lokusilela kwezinto. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kaboni uhulumende ewesula lumthetho.
Uhulumende wethu ke kasiyo hulumende ke olalela ke ingcitshi ezincedayo. Singazi ukuthi ingcitshi ke azisebenzisayo yena uzithola kuphi. Kodwa ngokwazi kwethu kasiboni ke esikhathini esilutshwa mthwana esilandelayo ewesula lumthetho esayisikubone kusenzakala ngokuthi sayisibona uhulumende kafuni ukuthi abonakale njengohulumende owehlulekileyo so kuzathatha isikhathi eside ukuze sibone esereversa konoko uyabe ekwenzile sibonile esikhathini esidlulileyo uqale wathi khona imali yangaphandle kwamazwe akufanele ngisetshenziswe kufunakala sisebenzise ama RTGS ama bond kuthethe ke singathi sasesisizwa sesithi abamabhizimisi sebevunyelwe ke ukutrade ngeforeign currency ube reversa umthetho wakhe omubi owaqala wayevele ufakile kodwa nxa ereversa kavumi ukuthi wayephambanisile ucatsha ngomunwe nxa sereversa ke iphutha lakhe so sizabona aleli phutha elichinja kodwa asoza lichinje kusasa liyathatha isikhathi ngokuthi ngukhulumende uvela olenkani ngukhulumende ongazwisisiyo ngukhulumende othanda ukuzilalela yena so asiyo into esingathi ingalungisiswa kusasa
umkambo wemali wona uminjani
Ebekade sikubona ikuthi besibona umkambo owalayo ukuthi idola liku 82 le RTGS ikho kade sikubona uhulumende yena uthi khona i 82 umkambo uyala uthi khona akunjalo ikho kade sikubona ikho nje besibona abamabhizimisi xa be trader besiya befaka i 120 kumbe besiya phezulu so uhulumende ngaza ke awubambe ngamandla umkambo athi i 1282 akusebenzi ngalindlela nxa kuyikuthi uhulumende uqhubekela phambili ezama ke ukumaneja i-exchange rate sizabona ukuthi ludubo ke esizahlala silalo loba nini akupheli uzawakhipha ke ama-statutory instrument abe manengi kodwa asoza ke aqede udubo esikilo ngokuthi umkambo uyabe uphikisana phela lalokhu yena uhulumende uyabe kutsho
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Balokhe bethwele amagabha avuzayo abahlali beGwanda ngenxa yokusilela kwamanzi kulandela ukuvalelwa kwezinwa amagetsi izesa ngeviki edluleyo. Lokho kubangele ukuthi ezinye izikolo zivalwe ngomvulo kanti lezibhedlela nazo zibikwa zisithi udubo lolu lungaqhubeka kazisoze zamukele izigulane. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube.
Indaba yamanzi emajawundeni iyahlupha kakhulu sikhathazeke kakhulu abantu. Sikhangelele ukuthi amanzi nga manejwa yi-Municipality of Gwanda ngokuzaba kwesinye isikhathi kube lula kuma-residents ukuthi bayenelise ukubalanda ngoba i-Municipality of Gwanda ilama councillors asuka kuma wards ayiyo avotelwa ngabantu bekhangelele ukuthi balungisele abantu inhlupho zabo okuhluphayo okusuka kudidise abantu ingqondo ukuthi at the end of the day amanzi la asuka kuzinwa okusuka kube nzima kakhulu ukuthi abantu akula umuntu osebenza ezinwa owavotelwa ngabantu ngama residents ngama wards ngawadi ukuthi babakhangelele inhlupho ezibayihlelayo okusuka kudidise abantu ingqondo kakhulu emajawondeni ukuthi the government is very aware nge situation le khona e affecta i and also it affected the Bedi Bridge ngoba singase sikhangele kuziqindi zeMathembeleland South ngapha iGwanda leBedi Bridge those are the only places eloku zisele zingaphansi kwezinwa amanye amadolobha sayathatha ukuprocesswa kwamanzi sebezenzela but la madolobha amabili kusuka kumangalise ukuthi kungani igovernment isuke be totally silent ngakho amanzi lokho engaranwa yimunicipality ngendawo ngendawo
yena uhulumende uthini ngodaba lolu
Sibesikhangelela ukuthi amanzi avalwe last week. Sikhangelela ukuthi maybe i-government somehow izaba khona lapho ezangenela khona. Kodwa kusekudidiza abantu ingqondo kakhulu kuba sihluphe kuba pain kakhulu. Ukuthi i-government is totally silent about it. And kathesi i-government yiyo ekhulumileyo nge-department ye-health. Besithi bona amanzi ukuze i-COVID-19 ivikeleke ukuthi abantu bageze ngamanzi i-running water. But as it is, igwanda sikwanise iviki bengela manzi. Ukuthi abantu sokunzima ngoba endlini ukuthi umuntu angene phakathi kwe-toilet azincede e-toilet ungela manzi akusayivumi.
Manje zona izakhamizi ziphila njani nxa amanzi ayabe evaliwe?
Sikukhangelele kakhulu ukuthi i-government nga ingenele. Kodwa kusuka kusihluphe kakhulu ukuthi i-government ithule akula lapho ekhuluma khona ngokuthi izayenza njani. Sokuze wakwana amalanga athize iviki siziphela i-government ithulise itezwi abantu bengela manzi okunatha. Benatha abanye sebeze besiya emfuleni kulomfula ukuthi awumchabeze okuthatha khona abantu khona amanzi. Singakhangela umfula lo umnyaka lo mnyaka kulabantu abafela khona phakathi bedonswa injuza. And i-government iyakwazi lokho baningi la kulamapolisa amaningi esafela phakathi emanzi edonswa injuza befela khona ngale. Kodwa yikho lapho abantu khona sebehamba khona besadinga amanzi ngoba akusela enye indlela abangathola ngayo amanzi. Okuyinto eyizwisa ubuhlungu. Yebo i-municipality of Gwanda izamile ukuthi kube lamabhozi lapha lalaphana kodwa ngenxa yokuthi amabhozi baluchana amayangkona akhupha amanzi angayeneliyo. Suka kube nzima ukuthi abantu basitshone belayinile beqede ilanga lonke belayinana amanzi. Uthola ukuthi abantu sebehlangana kodwa i-COVID-19 ithi yona i-social distancing kumele iqakathekile but ngendaba yamanzi abantu sebehlangana babe ndawonye lama mask ngendlela yabe sigqoke ngayo sekuphonga ukugqokwa nje kona lokho ukuthi umuntu sejahe ukuthi athole amanzi abasakunanzeleli abasakunaki konke lokho okwempilo. Kuyinto eziswa ubuhlungu kakhulu.
Umnumzana Morvin Dube ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeGwanda Residents Association. Lokudinga umgokheli wePhalamende yamazwe yase-Afrika ePan-African Parliament lwehlulekile ukwenziwa njalo izolo kulandela ukuqhamuka kwengxabangxoza efana laleyo evimbelo lukhetho ngomvulo. Amalunga edale leli adabukene phakathi phezu kokuthi umholi lo kumele akhethwe njani. Abavela emazweni asezansi e-Afrika la senyakatho abagoqela beZimbabwe labe South Africa bathi kumele isikhundla lesi sintshintshwane kusiya ngemihlubulo yezwekazi. Kodwa abavela emhlubulweni ongempumalanga e-Afrika lasentshonalanga abayibo abahlala bekulesi sikhundla ngoba bebanengi bathi kumele kwenziwe ukhetho njengemvama. OweZimbabwe okukomiti ebona ngezokhetho kuliphalamende unkosikazi Barbara Rhodes oweZANU-PF uphindile njalo wadlala indima enkulu ekumiseni ukhetho lolu njengalokhu akwenze ngomvulo encedisana labanye abagoqela umkhokheli webandla le-EFF kwele-South Africa umnumzana Julius Malema. Ngomvulo amanye amalunga achayene kodwa izolo lanxabe ngekho ababambane ngezandla bekulokufuthelana lokuxokozela amalunga ejikelana aqatha abezansi e-Afrika besemba phansi besithi akulakhetho olwenziwayo nxa isikhundla lesi singasoze sintshintshwane. Umnumzana Fortune Charumbira oweZimbabwe njalo elilunga leZANU-PF nguye oncintisa kulesi sikhundla emele umhlubulo wezansi ye-Afrika. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Siyadumala kakhulu kakhulukazi nje uma sibona indlela laba bantu abayiziphethe ngayo nalokuthi yinto lena ekade ingaxoxiswana kufinyelalwene esivumelwaneni ngoba phela sizakhumbula ukuthi inhloso yale parliament ukusungulwa kwayo kwaba yikuthi futhi kungomunye womhlahlandlela wokwakha iAfrica ebumbene. Kodwa uma ngabe kuyukuthi amalunga eParliamente ezahluleka nje ukuthi babekezelelane ekukhetheni kobuholi, esingakusho nje ukuthi kusekude kakhulu ukuthi sibone ngeqiniso ukubumbana kweAfrica.
Sibona kulokuxhasana lapha phakathi kukankosikazi Barbara Roots lomnumzana Julius Malema labanye. Singathini ngokwehlukana kwembono yokuthi kuzophiswana?
Laba abathi akuzophiswane sibona athi yikho okungcono kakhulu okungenza ukuthi kubonakale ukuthi phela amandla ayahlukaniselwane, ngoba laba bathi akungenziwa ngaleyo ndlela yilaba bavele behlala bepha oselokhe kwafonywa leParliamente. Umbuzo ke futhi omkhulu ukuthi yini enkulu ngalesi sikhundla eyenza ukuthi la mazwekazi aseWest neEast bangafuni ukuthi bahlukane nobuholi lobo? Yini abayizuzayo kulobo buholi beAfrica? Mina ngokwami ukubona, ngibona ungathi iSouthern region yomalima naboRoots ungathi umbono abeza nawo yiwo ongcono kakhulu, ozokwenza phela ukuthi wonke ama-region abe nakho ukuthi aphathe, abe nakho ukuthi abe nezwi, abe nakho ukuthi nawo azizwe eyingxenye yobuholi be-Africa. Banxa ngabe kuyukuthi ubuholi busiba nganxanye, lokhuyana akunikeza isithombe sokuhlukaniselana amazwe ngokulingana. Ngicabanga ukuthi nxa ngabe kuyukuthi i-constitution ibingakuvumi lokho noma ibingelakho lokho, kufanele ukuthi manje bayibuke ngaleyo ndlela ukuthi ake bayishintshe kuleyo ndawo. Siyabezwa laphayana labo bentshonalanga Africa bekhala ngokuthi yingoba nina base Southern libona ukuthi aninazo inamba ezilivunayo ukuthi umuntu wenu awine, yikho selifuna ukuthi kutshintshwe iconstitution. Njengokuthi laphana uma sibheka uchairperson weAfrican Union unayo lento yongathi bafuna ukuyihambisa ngama-region, noma ke nakhona sakubona unkosazana kwaba umzukuzuku naye okungazange ube lula ukuthi aze asiphathe siyani isikhundla, ngoba abantu abahlala beqokela kulamandla yibo laba base-West noma ngathi ama-francophone countries, kuza kwenza ukuthi iAfrica iphatheke kangcono nxa ngabe benga hlukaniselana amandla bezophisa nokwama-region.
Umnumzana Senzo Nkomo uhlaziya ezombusazwe. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umthethwandaba weHigh Court ufumane owake waba ngumphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Walter Mzembi emsulwa kucala lenkohlakalo ekade letheswa. Umahluli uthe izandla zikaMzembi zimhlophe njengeqhwa. Inkundla yesayithi yona ithi kubhubhe igqwetha lakobulawayo umnumzana Norman Paterson izolo. Linkundla ithi kunakanelwa ukuthi umnumzana Paterson nguye othethe umphefumulo wakhe. Kepha elinye igqwetha umnumzana David Coulthard uthi akunjalo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Bantu baka Studio 7. Hayi sina siyaphila bantu baka Studio 7. Hayi okokuqala sike sisole bona abaphezulu omnangagwa lawo bantu ukuthi ngamakanika amatitsha imali bafundisa abantu abethu esikolo. Asingeke sibhadale inkalakatha imali kangaka. Ezifunakazi esikhulu phezu abantu abethu bangafundi. Akuphakamisa abantu izinyawo abaseceleni kwakhe bake bakhulume la uhulumende akanika amatishi izimali abazifunayo. Asingeke sibhadalele abantu imali, sibhadalele uhulumende imali abantu bantwana bethu bangahambi ezikolweni. Hayi, leyo angeke sizwe kade sirayithi. Uhulumende makaphakamise inyawo akhangele abantwana bethu esikolo ngoba yibo kusasa bayikusasa yethu. Njengoba thina sehlule ukufunda kusasa lomgabe. Hayi, umnanga akakaphakamisa inyawo mana akabona ukuthi abantu bakhe bahamba njani ngoba sonke sikhala kuye ngoba ngiyokhokhela abantu. Nxa kungabuye ehlula phela kabeke izikhali phansi wabo umnanga akwa phela kubusa abanye. Hayi, ukube lokho esenza izinto zakhe lapho singacaciwa ukuthi emuvala phambili kunga. Ngaboni ukuthi abantu abethu bayafila sikhuphe inkalakata zezimali ezimangalisayo ezikolweni la. Okhulumayo ngukhuphe. Hawu khuphe vele uhleze semdanzweni okukhuluma lo. Ngoba hayi, asingeke sakhuphe inkata zezimali ezingasibhadala ischool fees. Abantwana bethu bafunda kathu ngeviki esikolweni. Hayi, mnangagakakaboni mani plan ukuthi yena uthatha decision bani. Ngoba hayi, asingeke sathatha idecision thina namele athatha idecision. Nxa kuthi kehluleka hayi, kathayise la ayiphumula phansi le. Ubusa abanye laba abangakwanisi ukuthi abantu bethu baye esikolo ngoba sikhala ngemfundo yabantwana. Thina sehluleka ukufunda ayikho sikwamanye amazwe singawazi ukuthi zophephela kungapha. Ya, ngiyabonga mina umfoka khupha umfoka ngundu.
Siyalibingelela abalaleli basakazi bika Studio 7. Hayi, uhulumende into oyiplanayo le iphansi kakhulu ma eyakuthi khona abantu bazavalelwa bezibonela ukudla. Hayi, lapho ukhuluma eceleni kuthiwa eceleni inyamazana ikhangele. Likhuma Ezra ngapha eBotswana.
Salbonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngoGift Sonduku uMvokani Ndlovu lapha ePlumtree endaweni yakoGambu. Ngikhotama nakuso isilo ubulelani kaLobhengula kamzilikazi kaMashobana. Ngithi indaba ezitha bayethi. Basakazi benthanda ukuphawula ngendaba ezinhle lapha sizibona eziphuma kuyo indona lapha uZwimba esithi umgabe akagwejwe engcwatshwe iRose Acre. Bemfisa futhi after 2 months kuphume esinye isinqumo sithi akagujwe futhi iRose Acre engcwatshwe emaswingo. Nini futhi egujwe emaswingo eyengcwatshwa le khona ngale maswina land etshintshwa-tshintshwe nje. Ma kusenzeka maybe next year futhi kusiyafika unyaka lo uthi uphela segujwe maybe ka-7 or ka-10 kuze kuphume isinqumo sokuthi etshiswe futhi umlotho wakhona uyofakwa emanzini or efakwa edamu. Kuphume esinye isinqumo futhi sokuthi idamu lapho kufaka umlotha wakhe ligqitshelwe. Ya, lithi ligqitsheliwe kuphume esinye isinqumo futhi sokuthi idamu lakhona eligqitsheliweyo ligujwe futhi. Lithi seligujiwe bethathe wona lo mhlabathi wedamu lakhona uyongcwatshwa kwenye indawo. Vela I don't care thina ngomgabu ukuthi kwenzakalani ngaye. Ngabe vele kuyenzeka egujwe every year njengembambayila ngoba wasihlukumeza kakhulu siyimathebeleleni ngegugrawund. So ukuthi ugujwa kangaki kulandaba lokhu noma engagujwe ezimbi engcwatshwe ewirose ekhe gujwe futhi etshiswa umlotha wakhona uchithelwe edamu idamu lakhona ligujwe ligqitshelwe libuye ligujwe asilandaba thina. Ngiyabonga ukuhlala ngisethembisa nizama ukuthi isinqumo lesi sihle besifisa ethi segujwe kanjalo kuzenini eRose Acre International Criminal Court la ithatha umlotha wakhona uye mchuchisi la yena lo phetheyo manje yenzwe njalo mayisefile. Ngiyabonga.
Angibingelele kuyo yonke imuli yeStudio 7. Ngithi philani nami ngiphile nakubaholi bonke abaholi Studio 7 abalaleli nabafundi bezindaba. Ngithi philani nonke liphephe kuzo zonke indawo lapho enikhona. Inkosi nibusise. Ngithi nje isikhalo sami enginaso ikubona i-COVID pandemic eyihulumeni wethu ngoba uhulumeni wethu waseZimbabwe lapha ngaphansi kweZANU PF usephenduke kwaba yipandemic kithi ngenxa yokuvala amaborder ukuthi abaphila ngokuthengisa bekwazi ukuoda izimpahla ngaphandle kwelizwe laseZimbabwe ngenxa yokuhlupheka kwelizwe lemuli engaphakathi kwesigodlo. Siyabonga kakhulu muli Studio 7 umathiya ngapha ePlumtree eMachinge ngaphansi kobuholi kukamxosha saleni sikaphahlana phakathi esigodlweni. Ngiyabonga
labo mhlawumbe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ebona ngezomkhathi emhlabeni jikelele, iWorld Meteorological Organization, isixwayise amazwe asezihlengeni kuCaribbean kanye lelemelika ukuthi ahlale eqaphele ngoba kuza kuba lengozi yezikhukhula emangalisayo lonyaka. Ababona ngokuhlenga uzulu kwele DRC bathi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 350,000 abadilizelwe izindlu ngomdaka wamantshe atshisayo aphuphuma kuvolcano yenyiragongo badinga usizo oluphuthumayo. Singene kudaba lwemelika. Umnumzana Joe Biden ube ngumongameli weMelika wakuqala ukwethekelela lapho okwabulawelwa khona abantu abansundu abangamakhulu amathathu 300 edolobheni leTulsa eOklahoma ngabamhlophe abalenzondo bebadubula lokubajikela amabhomba ngendizamtshina eminyakeni elikhulu edluleyo ngo-1921. Abamhlophe laba bachitha lo mnotho wabansundu owawusendaweni ebizwa ngokuthi yi-Black Wall Street eGreenwood, lapho kwakulamabhizimusi abensundu abaphumeleleyo. UBiden uhlangane labantu abathathu abasinda kulesi siga asebeleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelikhulu kusiya kwelikhulu lasikhombisa 100 kusiya ku-107 years. Usisolile isehlakalo lesi uBiden esithi silihlazo embalini yeMelika. Uthe njalo uzulu waleli lizwe kumele achiyane lokubandlulula abensuntu. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondoba Nzimagonya.
Kubi kakhulu mfokankomo ukuthi ucuce omunye umuntu umphefumulo wakhe, umcucela ukuthi umuntu lo akafani lawe ngokwejwabu. Ile problem enkalakatha kakhulu iAmerica. Kanti-ke lubana kuthiwa izwekazi le-Afrika, lubana kuthiwa lilobukhokheli obuqotho, ubukhokheli esingabufanisa labo madoda amabili e-Afrika. Owokuqala kunguKagame, owesibili kungumuyi uMugulufi weTanzania. Lubana kuthiwa i-Afrika iyathola inkokheli ezingafana lamadoda lamabili ayo ngikhuluma ngawo. Ngikhuluma ngamadoda athi nxa ecabanga ngomnotho acabangele isizwe, acabangele ikusasa. Bekuzadala ukuthi izwekazi le-Afrika lithuthuke kwezomnotho kakhulu, ukwenzela ukuthi abantu laba besihlonipho ngoba basidelela, ngoba basibona ngathi singabantu abampofu, ngathi singabantu abangabayanga. Umthambo nalo oyiwona owawusuqalwe ngabansundu bonaba abeTulsa ababulawayo babhidlizelwa lo mnotho wabo. Ngabantu ababele njongo eyokuthi unsundu athuthuke abe lamandla laye kwele Melika kwezomnotho.
Ilungaqedwa njani ubandlululo lolo?
Okokuqala, kumele ukuthi mina lawe mfokankomo sale ukubizwa kuthiwa singabantu abamnyama. Njalo mina lawe mfokankomo kumele ukuthi singavumi njalo singakwenzi ukubiza amakhiwa sithi ngabantu abamhlophe. Ngoba ngingaka mfokankomo selokhu ngathwetshulwa yingwe, angikaze ngimbone umuntu omnyama, angikaze ngimbone umuntu omhlophe. Ngihleli lamakhiwa la, ngisebenza lamakhiwa la, ngikhomanda abantwana bamakhiwa la emsebenzini. Angikaze ngilibone ikhiwa elimhlophe mfokankomo. Sengike ngasibona isinosi siwa la, simhlophe qhwa. Angikaze ngimbone mina umuntu omhlophe mfokankomo. So yikho lapho kumele siqale khona mfokankomo, sale nini ukuthi kulomuntu okuthiwa ngumuntu omhlophe lo muntu omnyama.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Abamabhizimusi labathengi bathi uhulumende kumele esule umthetho obangele ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo. Baqhubeka bethwele amagabha avuzayo abahlali beGwanda ngenxa yodubo lwamanzi. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 kuleli izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.